So we zika descenda bagu VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai awukuthi iGugurahundi yabangelwa yini asecunule abanengi.
Kanti abantu bemathweni le-Midlands abama-victims eGugurahundi kwakumele badefende wapha amaZimbabweni, bewadefendelani, bewadefenda kuthetha.
Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes.
Ubhodi amagaraji wonke akototali kungabona vele lilodwa lingela ohliwe kwazi ukuthi wonke kahala futhi phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuwe lilodingena ku-black market.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amazwi omkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai owukuthi iGugurahundi yabangelwa ukukhethana kwemihlobo aqhubeka esolwa ngabanengi. UTsvangirai wethule la mazwi ngempela sonto edluleyo emhlanganweni wamabandla akumanyano we-MDC Alliance. La mazwi abanye bathi ayiqondiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe owayengekho embuthanweni lo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena ulobele umnumzana Tsvangirai incwadi ekhonona ngamazwi la. Sixoxe laye saqala ukumbuza ukuthi kanti vele kutheni aze yalobela incwadi.
Uthe sefikake kobulawayo sibonile lokuthi abantu kade bekhona kodwa kade ongagcwalanga njengeminyakele. Wasekhipha-ke i-statement inkulumo yokuthi okwenza ukuthi kube le-Gugurahundi yokuthi abantu ba-promota i-tribalism, i-ethnicity, bangadefendi amaZimbabweans wonke. Umbuzo esizibuza wona yokuthi nxa izizalwane zaseZimbabwe zahamba empini zisiyalwela inkululeko. Ngo-1980 abasemathebeleni le-Midlands bavotela izaphu. IGugurahundi yaqala ngo-1983. Kanti abantu bemathebeni le-Midlands abama-victims eGugurahundi kwakumele badefende wapha amaZimbabweni, bewadefendelani, bewadefenda kutheni. Ngoba indaba yeGugurahundi yindaba yeZANU-PF eyayilwisana lezaphu, yathumela iGugurahundi eMidlands lemathebeleleni. Yikho sibona inkulumo kaMorgan Tsvangirai kayiqondanga. Ukumbhalela-ke kwami incwadi kuyikumqondisa ukuthi angaphindi inkulumo enjalo ayikhulume nxa engelalwazi lokuthi indaba yeGugurahundi isukela kuyo.
Sizwa kuthiwa uthole impendulo, ungasitshela ngamafitshane ukuthi impendulo yakhona kuthiwani?
Impendulo engiyitholileyo ngoba nje bengaqondanga mina kodwa besibhalwa nje ingani ibhalelwa uZulu wonke. Ithi yona akumelanga sexabane ngendaba zokuthi ubani ngumhlobo bani, abantu lobu ngulindebele lobu lidonga ulalo ilungelo lokuba ngumongameli. Kodwa-ke abakuphazamisayo abakungananzeliwe ukuthi indaba yonke lapho ukuxabana kwayo kawusikho ukuxabana kokuthi babanga okomhlobo. Ukuxabana kwabo babanga i-strategy le-tactics ukuthi udaba luka-2018 kumele balubambe njani. Bese belahleka ukuzwisisa ukuthi inkulumo zabo ezibaxabanisayo yiziphi. Bese befaka indaba ye-tribalism ongamelanga ivele ingene phakathi. Yikho nakhona futhi engikutshele lo okhulumela uMorgan Tsvangirai ukuthi liyalahleka nxa ngoba kungakhuluma uThokozani Khuphe ngoba ebe emathebeleleni sekuyindaba ye-tribalism. Kodwa-ke nxa kufakwa uNelson Chamisa, kufakwa omduri besiba ngo-David President be-MDCT, akuso tribalism, bona babona kuyinto eqondileyo. So ke sibafutela khona ukuthi akumelanga nxa bexabana kumbe nxa bekhankasa basebenzise i-tribalism lapho evele ingangeni khona. Bona kabahlale phansi noThokozani Khuphe balungise into zabo ezibaxabanisayo, basekele thina singama victims be background sizazilungisela indaba ye background nxa isikade sifikile.
Hello ke ngumnumzana Nqaba uThoni Nicholas Mabhena isizalane seZimbabwe bekhuluma le Studio 7 ese South Africa. Lokhu sekudaba olufanayo udaba lomaphepha agcona umongameli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai enxuma umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe ahazwe edolobheni leGwanda ngeviki edluleyo elokhu edida ingqondo zabasekeli baleli bandla. Abanye bathi le yimisebenzi yezanu PF kodwa abanye abafana lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana bekezela madumafuzwayo bathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolo.
Sabona sila igcwele ngestrateni ikakhulu phambi kweofisi ye-MDCT yena leyana.
Bona abantu khona ngapho eGwanda bathini kakhulu abasekeli bebandla le-MDCT bayakusekela yini lokhu ukwenzakele?
Okwamaqini ngithina sikhulumisana labo thina abanye esingekho phakathi kwakhona ku-divided. Kulabanye ababhiliva ukuthi amaphepha lawana aphume kwabanye babo ngoba bayasho abanye ukuthi kunabanye abasuka ngomgcibelo baya kobulawayo kodwa abafikanga kulontshi ye-Alliance kodwa babesukile eGwanda. So bacabanga ukuthi kungaba yibo ababesiyathatha lawo maflyer bese wajika ngayo. Bese kusiba labanye abayalayo bethi no, indaba yamaflyer le ingabe ungumsebenzi weZANU-PF le-CIO ngoba baloku yenza izinto ngazena lezo ndlela kwaningi ukuthi kuphoke kuvuka kuqhaywe ama-flyers ejele indawo yonke ezi-10-10 kudingiswele ukuthi avele ngabhathi ukuthi uyalandelisisa ubonda hhayi kungaba kuyikwenza kwezanu-PF. So ku-divided okwakhathesi ngoba ikakhulu khona phakathi ku-MDCT kusaselokwehlukana abanye besithi i-Alliance right abanye besithi ayikho right. So there is kungaba le possibility yokuthi ama-flyers lawo made angabe asuka phakathi or kuyisandla esingaphandle.
Kodwa wena ngokubona kwakho kule mpawu yini ezikhomba ukubana amagwaliba lawa avela kubasekeli bebandla?
Ngowami umbono ngingakubeka kahle sibili ngowami umbono ngendlela into ezini ngayo la nxa ukuxoxisana nje nabanye abasebandleni be-MDCT kungaba lethuba eliningi ukuthi ama-flyers lawa asuka phakathi kwawo kube la mathuba amalutshwane ukuthi engabe asuka phandle. Ngithi amathuba okuthi angabe maningi ukuthi asuka phakathi angabe maningi ngenxa yokuthi esikutholayo hambe eGwanda abaningi abavumelani lokuthi infact emathebeleni South abavumelani lokuthi i-MDC kancube iphiwe ama-seat okungani iyawaphiwa ku-Alliance Agreement besithi MDC kancuba kulante kade iyenza bona bebevele sebesebenza ku-ground. So akwenzi ukuthi bethi besebenza bese kuyabezethathelwa ama-seat anikwa abantu akade bengayenzi lutho.
Alo-ke umnumzana bekezela madumafuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ekhona le eGwanda. Amafutha ezimota sesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ama-bond notes ayethiwa azaba isisindo sawo siza kuba nguchiki lobhanqa ledola leMelika kodwa isisindo salimali siqhubeka sisehla okokuthi abanye sebethengisa limali ngesisindo esiyingxenye yedola. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Gande lapha eZimbabwe sesilohlupho uyakhumbula xoxa kazo ungibuza ngokuthi ama-civil servant aphiwe imali. Lami ngikwazisa ukuthi kusukisela ngo-August lapho esiyaceda ukubabhadala ilizwe liyabe lingasela mali. So kufikile khonapho imali yokuthenga ifiweli isishota eZimbabwe okubangela ukuthi emadolobheni enjengakobulawayo leHarare lama-queues amafiweli lapho ekuthe yatholakala khona kodwa ungathola kungela kuyabe kusitsho ukuthi kabalayo bayakwazisa ukuthi sinelela i-delivery kayikabuyi. Siyazibona nje imota zibuya qoqo etsho ukuthi hayi silindele ifiweli ubo
kodwa amagaraji wonke akototali ungabona vele ilodwa lingela ushiwe kwazi ukuthi wonke kahala isiphakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokhu ingena ku-black market xa ingena ku-black market alukhanyi kangako lolo hlupho
sizwa abanye besithi okunye okungaba kubangela ukubana kube le dubo lokuswelakala kwamafutha ezimota ipetrol yikuthi isisindo se-bond note sesiwe kakhulu nxa kuqathaniswa le-dola le-Melika. Kungakuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso ukuthi isisindo se-bond note sesiwile kakhulu uqathaniswa le-dola le-America. Ngoba ungabona into eziningi sezikhwela kakhulu. Ngingakunika i-example bengiyethenga i-dipa. Lapho ndithenga efektari beliyi $100 ngikhonapho nje bahle bathi kabalikhwele libe yi $150 okuyikutsho ukuthi hhayi i-bond note isiwile vele yayiveliwile uyakhumbula lapha esiyithenga khona emkambo e-black market vele bebeyenza i-70 cents kutho ukuthi ngezinye iindlela sikuma between 50 to 60 cents i-value ye-bond note kakusasebenzeki.
Alo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lizakhumbula ukubana ngeviki edluleyo besile ngcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku wenketa village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Sixoxa ngemizamo abayenzayo yokuvuselela amasiko esintu kulesi sigaba. Ekuqhubekeni kwengxoxo yethu namhla siqale ngokubuza uNketa ukuthi kanti ubuhosana bona bufundelwa njani.
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu ezakuphunywa lidlozi kunedlozi lobuhosana kunedlozi elokwelapha elokuba yinyanga kodwa-ke uphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo.
Nxa licela izulu khona ngapho enkabazwe kahle kahle liya ngaphi?
Kuyiwa emtolo ngokohlelo lesintu kodwa ngokohlelo lesikrestu ayabuthana amakrestu lapho abe ekhethe khona babuthane bacele khonokho kuyake kusinegide nxa siphumile sakwenza ikakhulu ngokohlelo lwesintu iganga lethu lingcolile igcwele amalembu abothelwayo ngabantu abagangileyo esigabeni kube sekusiba le mvunulo ezinga lunganga abantu abahamba bezibophele ezihlahleni futhi konke lokho singakuphuculula nezindlu zabothekwani siphuculule sigqibele lamathambo imvelo ijwayele ukuphendula endaweni yakithi elowagwelo singakwenza ngakuhle khonokho isikhathi sisekhona yasilithole izulu lokuphilisa abantu singabi ngabantu bokuhlala sinedwa yithenga.
Ukhuluma ngendlu kathekwane kuyini ngothekwane inyona engiyaziyo mpela
yiyo kanye lelihlo elilodwa
liyabe lichithachitha indlu yayo kuyabe kuhambe njani khona
esintwini kulenkolelo yokuthi uThekwane ubutha yonke into ubutha lezinto ezivala izulu kanye lezikhova izindlu zazo lezinkozi ngalesi sikhathi isikhathi sokuhamba sikwethula konke lokuyana kuchisa amathambo siwagqibela imvelo ekankulunkulu lo mveli ngange yadala lumhlaba ibe kini ngoba ingaba kini sikhuphe zonke lezo zinto liyana kuphela.
Nxa lithe lachitha indlu kathekwane sobhuku uThekwane yena sehlala ngaphi manje?
Uzabona lapha azahlala khona ntunga ngoba-ke kuvele esikweni kwakuthithi ngalesi sikhathi kuchithachithwe izindlu zazo zonke lezo nyoka asikwazi ukuthi kudala babehlala ngaphi kodwa lathi silandele isiko labadala.
Ngezinye indlela singathi esintwini uThekwane yinyoni embi efana nje lesikofa.
Ya kulenkolelo yonaleyo imbi khonapha ngatho kufike ezidlekeni zazo asikwazi ukuthi kazizwanani njani lezulu kodwa sakhulu abadala besithi ziyachithwa ngalesikhathi.
Sesike sezwa abomkhathi bekhuluma ngokuthi ngomnyaka ozayo kulakho ukungabi lezulu elaneleyo. Ukucela izulu elikhuluma ngakho lingaba lilandela na leyo mbiko kumbe lenzo kwenu okungelani le mbiko le?
Lokhu kwenzakala minyaka leminyaka. ngokwesintu ngesadabu kavele kusenziwa mnyaka ngemnyaka abomkhathi babe bekondile ngabe sicebisa khonoko ngoba uzasifaka esigabeni sokuthi sikhethi lungiselele inhlanyelo zokuhlanyela abantu kabakhuthaze emavillageini kugrassroots ukuthi abahlanyele ama-small grains because ama-small grain crops ayaresista ilanga kunokuthi uthaye i-acre yonke umumbu kungangcolaukuthi i-acre uthi hafumbi hafu ndumba hafu zuvu njalo ugabanise la ama-small grains etheka ofoko laba abanye bayasicupha isishala kade singokadlezini itheka kakhulu lo nyaka bayivunile kithi la
siyake sibone abanye umuntu uyabe eyinyanga uthole eselahle amathambo waya echurch esengumprofita abanye umuntu uyabe enguprofita echurch uthole eseyinyanga kuyabe kuhambe njani konapo
oseguqukela esikrestini ezanakadele zembatho zesintu kuqakathekile ukuthi azigele angahambe ezitshathike ezicukwini ngoba zizikhonkwane ezinto
hayi siyabonga sobhuku bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngibonge kakhulu ntunga
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku wenketa village elowa gwelo umnumzana Matthew Nketa asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili nkomo
ngukama namlela mshweshwe
namlela nampawa fowembula
hayi siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo kulandela ilanga lokugcotshwa kwakhe njengenkosi yamandebele ngolwesibili eZimbabwe International Trade Fair. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande njalo ngibonge labalaleli bonke bakomsakazi abalaleleyo.
Ungasitshela ngomcimbi omkhulu lo elukhangelele ngolwesibili ukuthi amalungiselelo akhona ahamba njani okwakathesi?
Ngithanda ukwazisa uZulu wonke wakomthwakazi, ngithande njalo futhi lokumusa uZulu wonke wakomthwakazi ukuthi mhlaka 12 September sizabe sise Zimbabwe International Trade Fair lapho okuzabe kugcotshwa khona inkosi umzilikazi wesibili lapho inkosi umzilikazi wesibili azaqala khona ukusebenza sicela uZulu wonke wakomthwakazi ukuthi eze kumcimbi lowo azogcoba azobona inkosi yabo iqala umsebenzi amalungiselelo kasesi ahamba kakhulu.
Bakhona yini abakuhulumende elibanxusileyo?
Sinxusile baba saze sanxusa kanye laye umongameli uPresident Robert Mugabe ukuthi nxa elethuba angabuya laye azobona inkosi yakithi igcotshwa. Sinxusile amazwe amaningi kakhulu awomhlaba wonke ukuthi labo nxa bengathumela abameli babo nxa bengazibuya bona futhi labo kulungile izincwadi zonke zihambile sikulethemba lokuthi izabe silabo abameli babo kanye lapho.
Bakhona yini abavela eSouth Africa elibanxusileyo abakomkhumalo?
Bonke baba banxusiwe sibe sikhona ngale kuviki ephelileyo kuhlangane lezinduna eziningi khona ngale zinxusiwe zonke ngisho lezebuthwana zinxusiwe izinduna ukuthi zize baba. Wonke umuntu babunxusiwe ukuthi eze.
Njengoba sike sezwa abanye abakokhumalo bengani bayakhonona, lubona ke bayabe bekhona?
Baba, sinxuse wonke uZulu wakomthwakazi kanye lawo amantungwa wonke kanye labonabo abangani bayasola ukuthi yona le inkosi ingabekwa. Bonke banxusiwe baba, bakhangelelwe ukuthi babe khona. Siyakwazi ukuthi khona baba kukhona ukuba le mihawu, kukhona uyazi ukucilelelana phansi njengezimuli. Lini sonke siyakwazi kukhona lokho kodwa ke nanku umsebenzi wesizwe banxusiwe bonke kunxuswe wonke umuntu ukuthi akeze azobona umthwakazi njalo ehlangene umthwakazi evuka.
Ngobani kahle kahle abakhiphe imali yokuthi kuphumelele?
Baba, into leyi iphethe ngabantu bakomthwakazi, abantu bebekhupha amadola, bekhupha ama-50 cents, bekhupha ngitsho amasente kadivelayo. Umcimbi wonke lo uthwelwe nguZulu wakomthwakazi, akukho ngitsho senti elivele komunye umuntu ngaphandle kukaZulu kamthwakazi. UZulu nguye ozenzele yona lomsebenzi, nguye oziphathele yona lomsebenzi, ngumsebenzi wabo.
Kanti kungani umcimbi lo ungenziwanga lapho okuyake kwenziwe khona umgubho wenkosi?
Baba, ngale sithanda ukuthi sichanisele kuhle abantu bakomthwakazi. Emsahlindlela lapho kuya kukhunjulwe khona inkosi uMzilikazi, laphana kuyabe kukhunjulwa inkosi uMzilikazi. Yikho-ke ayisiyo indawo yokuthi abantu bangagcobela khona inkosi. Lapho inkosi eyaphumula nje khona, izihambela nje, ayisikho lasemzini wayo. So-ke yikho-ke akumele kwehlukaniswe-ke lokho ukuthi hhayi inkosi kayigcotshelwa ngale lapho kwaphumula khona uMzilikazi. Inkosi iyagcotshwa loba ngaphi, kodwa-ke ngale kuyisikhumbuzo, kuzahlala kunjalo, kuyivele kwindawo okukhunjulelwa khona uMzilikazi. Kodwa-ke ngibona futhi le nkosi ivele iza kutshintsha khonokho inkosi mathi khona, ngoba kumele uMzilikazi ayekhunjulelwa emzini wakhe. Ngeke ayikhunjulelwa lapho aphumula nje khona, ubezesithi abantu sebesithi ba khumbulela khona yena kade indoda kade lomuzi wayo. Kumele zonke into lezo ziqondise inkosi yonale eza kuba khona, ezaqala ukusebenza ngolwesibili mhla ka 12 September lonyaka.
Hayi, kuzwakala. Isibongile kakhulu, ungavalela isiZulu.
Ngithanda ukuthi ngivalelise uZulu ngisithi mazulu amahle, mthwakazi omuhle, nabo ndlela zimhlophe, ngiphilisale kahle lingakhohlwa ukuthi umcimbi wena omkhulu eyiwona lina eliwukhiphele nje lezimali zenu, eliwukhuphele nje lezifuyo zenu, eliwukhuphele nje yonke into eliyikhuphileyo ukuthi ukhona njalo uya phambili. Mhlaka 12 September ngolwesibili, uyenalo obuyayo lwesibili, sithi sonke kasitheni gwaqa enkundleni e-Trade Fair koBulawayo. Siyabonga mthakazi omuhle.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Raphael Stanley Khumalo, ozithi yena inkosi yamaNdebele. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa nonkosazana Beatrice Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa, iZim Imbokodo. Sicubungula ukuthi abesifazana abeZimbabwe basukumela phezulu yini ukuthi labo belungise amaphepha abo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Likhuthaza njani abesifazana ukuthi labo bephatheke kulolu hlelo?
Into yokuqala nje ngingathanda ukuthi siyabonga kuhulumende weSouth Africa nomnyango wezasekhaya ngokuthi baphinde basikhumbule bavuselele la maphemithi okuyinto besihlupheyo omama abaningi. Sikwamukela ngezandla ezimhlophe, siyabonga kumama uHlengi Mkhize, sithi viva Mbokodo. Njengoba lento i-apply online njengalokho bekusenziwa ngo-2014, sibone omama abaningi bedliwa izimali zabo, abantu bethi baba-aplayela online bebabhadalisa izimali ezisukela kubo-R150 entweni umuntu angazenzela yona efonini, lobo ngacela omunye umuntu akwenzele yona, anyone ole access to internet engakwenza sibangayi ebantwini bazobabhadalisa ukuba fikele ama form online izizimo imbokodo ikhona ukusiza omama abangenelisiki ukuzifilela ama form abathintane nathi sibasize ukufilela ama form online
yona imbangela yikuyini ukuthi abesifazana babe lohlupho ukuthi bebhale lokho okufunekayo encwadini lesi
ungananzelela abantu abaningi abalama permits lawa ngabomama abasebenza ema-kitchen abantu abafundileyo enough abaningi abawasebenzisi la zange bawa-apply ama-DZP because bevele belawo ama-permit wabo ama-critical skills so abantu abaningi abasebenzisa la ama-permit ngomama nje abazisebenzela ema-kitchen othole ukuthi le mfundo yethu ayikho ngako okuthini sesingazibe sibekwazi ukufila lezi zinto online kakhulu uzothola ukuthi omunye umama une-56 years awucabanga ukuthi umama une-56 years unefoni mhlawumbe yokufona nje even laku-WhatsApp ndawazi nokuthi ungenwa kanjani ngoba usebenzela kishini kodwa leyo payment unayo lokho akuthi ukuthi somele uthena angasakwazi ukufila amafomu ngoba ekhulile njalo engalayi ulwazi oluphelele ngokuthi kufilwa kanjani abaningi abantu asebezifuna incwadi kodwa unfortunately incwadi lezi lokhu ku-apply laba abavele be-apply ngalesi yasikhathi ngo-2010 so ngangokuthi abafilayo nje sokuyilabo vele abavele belazo futhi abantu abaningi esikhathi kuthiwa as-applyeni ngo-2010 ngicabanga ukuthi bazange baye kuyo-applya so abantu abaningi ngapha kithi esayidini lethu omama esilabo sesibakwenile balama-permit lawa abaningi basebenza emakhishini abanye basebenza ema-restaurant so laba abadinga ama-critical skills sebenzile eskilled asilabo kangako I think ma ngingaphambanisi laba u-2 kuphela athofa bomama bafika 86
manje lizabazisa njani laba abesifazane ukuthi liyabanceda
sifuna wonke umuntu ongumama loba ungumama ulesihlobo sakho wena ulayo leyo permit ulesihlobo sakho saziyo esilaleyo permit esingumama esifuna usizo noma ngubani olalelenga lesikhathi elomama ozofuna usizo siyacela ukuthi babalayele kuzima imbokodo like sila lapho esitholakala khona abantu bakho sikhona ku-Facebook ipage lethu lithi I am a woman ngiyimbokodo lalapho futhi sizochiya imininingwane yokuthi ma ufuna ukusithola ke sihlale phansi sikhulume sifile amafomu la ukhona senza kanjani then sile website www.thezimimbokodo.com.co.za so abale-access ye-website bangaya lapho abale-access ye-Facebook bengaya ekhasini le-Facebook
lalilungiselele yini lokhu kumbe kathesi umuntu ongalancwadi ezifunekayo ukuthi abuye lazo ukuzolungisa la maphepha isikhathi siyabe sesimtshile
isikhathi esisiphiweyo kusukela mhla ka-15 kusiyafika mhla ka-30 November umnyaka wonke lo since siqale inhlangano yezimo imbokodo omama ikakhulu esilabo lapha kumbokodo besivele sibatshele ukuthi imphumela yokuthi kuzokwenziwani ngama-permit isingamenyezelwa noma yini umuntu kahlale le ncwadi yomsebenzi ela i-passport lakhe elakho konke okuzodingeka njalo even le mali besisazi ukuthi kuzoba le mali ezofuneka ngoba besigcine si-apply ngama-R870 sikwazi ukuthi okungenzeka ukuthi ibe yileyo kumbe idlule kodwa sizimisele futhi ukusiza kulaba abadayi bathi incwadi zethu azihlangani kanje kanje sibone ukuthi sisizana kanjani loba ungumama ungasebenzi ungela mali yokuthi u-apply leyo efunekayo sizifondela eduze sibone ukuthi sisizana kanjani
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Victress Mathutu isiphathamandla senhlanganiso iZim Imbokodo sixoxelaye ekhonale eSouth Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga ke sithandekile Inzwisa kamaqondana shabalala rhythm besigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDCT Mnumzana Morgan Tsvangirai awukuthi iGugurawundi yabangelwa yini asecunule abanengi. Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ozethi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo okhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair igama uChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.